Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ekomiti yedalela eParliamente ebona ngamandla athi kusobala ukuthi uhulumende sephelelwe ngumphako kudaba lokusilela kwamafutha ezimoda.
Kodwa kulokhu siza uyese ndiwezi asiboni kulo mehlo. Now sesikhuluma labo namhla bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesitishini ikhona. Namhla katokutsha sele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye-communication.
Ibandla lezaphu lithi kulamabhasi azathwala abantu kungelambadalo lamhlanje ebasa e-White City Stadium ukuyavalelisa umnumzana Dumiso Dabengwa ozabekwa entabazinduna kusasa.
Amabhasi wonke azasuka ngokota 7 e-Situhol ekonda eMkuma Township yahambe ethwala abantu yohambise e-White City.
Lamhlanje silengxoxo lomhlabeleli olodumo owakwele South Africa uBongani Dlamini uDJ Bongz phela ocula i-house music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanye amalunga ekomiti yedalela eParliamente ebona ngamandla kagetsi e-Energy and Power Development athi kusobala ukuthi uhulumende kalamacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota kulandela umhlangano wayo lomphathintambo kahulumende obona ngalolu daba umnumzana Fortune Chasi kanye losibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja. Ababili laba bahlanganele committee le ngaphambilini kombiko abawethule le idale leParliamente izolo lapho abaveze ukuthi ezinye izizathu ezibangela ukuswelakala kwamafutha ezimota imbiko yamanga lokungakhulumisani okucacileyo kwabaphathi ntambo kudaba lokuthengiswa kwamafutha i-supply chain. Okunenga lolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhube lomgcini sihlalo wali committee umnumzana Joel Gabuza webandla leMDC.
Indaba sitshele zona siyazazi besivele bahlala aziyenzi mehluko kuloko kukhona vele kuground. Iqala sihlangana la kwamajahara sekukabile sahlangana la mhla ka 23 December basithembisa ukuthi by end of the 50th season which ukuthi konapho kuzola nje new year kwakufanele kufuyela ama-queues kungasila. Sazohlangana la mhla ka 7 March basitshela njalo ukuthi hayi by end of March kwebe kungasila ama-fuel queues. Kodwa kuloko siba worse and worse asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namhla bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesitishini ikhona. Namhla katokutsha sitshele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye-communication. Ya abantu sebesenza i-panic buying ngoba bezwa ngathi kumbe babona ngathi ifuel izakhwela intengo. So yikho sebesengathi wonke umuntu usethenga. But wonke umuntu okuground olemoto yakwazi ukuthi noma nje kungela panic buying leyo ayijovele abantu bengasela fuel, wonke umuntu usehamba ku-emptytank akusela lutho.
Kuyini selikukhangelele okungayenza uhlupho lolu lube
ngakho? Angithi bathe wona kade sibabhadala imali ekwana 1 month akufanele nakushuti ifiri ukukhuluma kakumangulo uthe usenza ama letters of credit akwanisa ukuthenga ifuel engasenelisa kuse okwamaviki amathathu alandelayo. Sesizabona nje kumaviki lawa amathathu alandelayo ukuthi kuzaba lo mehluko yini ngoba utheni uqalisa ukubhadala kusukela last week. Kodwa ngokwazi since last week ngoko kwazi kwami la babo bonke abalezimuntu akukabi lomehluko asazi ukuthi ngiqiniso ngoba ngasitshintshana lawo ma letter of credit kodwa ukhulume inombolo ezikwazi ukuthi uthe yithi yena ubhadale 153 million which is quite enough ukuthi ube le fuel eningi ezajova posa amaviki amadata alandelayo so asikaboni mehluko thina ugrowth esikufuna so ma credit note esikufuna ukuba kwi-fuel abantu benzuza i-fuel bengelayini bengalayini
yiwaphi amacebo elimtshele wona umnumzana Chasi nomnumzana Mamuti
okokuqala besibuza ukuthi kathi kubangelwa yini ukuthi likhuluma izinto ezishiyane lalokhu okwenzakalayo kuground sambuza njalo futhi kathi kungani vele lokhu lithengisa i-fuel ngamabhondi nothi naliyithenga nge-foreign currency sambuza njalo ukuthi kathi sibona amagaraji amanye adengisa i-fuel nge-foreign currency abanye abavunyelwe kubangelwa yini khonokho so yimbuzo esimbuze yona ukhanya la impendulo sithi hayi khona ezadingisisa kakabi kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kahle kahle and ububi wakhona ukuthi uminista laye umuntu osesemutsha ngithemba layo usadingisa ukuthi ezwe ukuthi ku-ground kuminjani
lanxa selikhulume lo mnumzana Mangudi alo mnumzana Chasi lokhe kungathembisi ukuthi isimo lesi sizaba ngcono sokuswelakala kwamafutha
singazi kwabanye bami but ngokubone ngikubonileyo abantu bebuza imibuzo bekukhanya sekwala ukuthi akula muntu osuthisekayo hhayi khona sizahlala senza ama-deliberations ibuzane ukuthi madoda libone njani but ngokukhuluma la ngemibuzo engiyibonileyo kuyakhanya ukuthi amalunga ephalamende awasuthiseki ngencazelo kade ziniwa amajaha kungani ngoba zibona ukuthi abala ncazelo esijengisa ukuthi kahle kahle kuzaba le fuel izakwanela abantu bengasangeni kuma-qs
sikhuluma nje wona umumo wamafutha lawo efuel usunjani kanye lo wamagetsi
kathesi sokuwesi sokudlulisa amalawulo ngoba ngiyakutshela ukuthi kulezi suku kade zisedlula kukwanisa ukuthi ulayini yephela uselayinini kathesi akusela la malayini ngoba umuntu wonke esefuna ifuel sibhonge ukuba kuyagcwala umgwaqo wokuthi vele ungasalayineyi wonke umuntu ezefuna ukuba yinumber one kumbe ebe ne-chance yokutola ekwazi ukuthi akusele yini i-chance engayitola khona amalayini kathesi kasakwaniseki ukuthi abantu behlale bezinze elayinini abasela patience abantu
lo ke ngumnumzana Joel Gabuza umgcinisihlalo wekomiti ebona Energy and Power Development engwebandla le MDC ube khuluma icingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7 owake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo ngomunye wabafunda baze bahlala lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa kesizwe amazwi akhe.
Mina nginguJafet Ndabeni Ncube umzawakhe kaDumiso Dabengwa. UDabengwa sizalwa sonke khona le manxele lentaba zinduna. Ngathi ngikustandard 4 mina engwenya laphana mishini yena kustandard 5. Silala uyise wayengubody master. Nilala lo Dumiso sisebenza sicaniseli lodwa sile ngubo zethu sidonselana ingosi kukholisa sithaba simangaliso so that was 1951 akungitsheleke sikhule sonke senze konke saba sonke ku youth ye NDP kuzaphu waphuma ukuqalene weZambia ngamlandela lami yena wathumela eRussia khona le nangaye Czechoslovakia siyafu awubantu benkosi he intaba idilikile awukhosi ngakutsho sithi intaba idilikile usebenzela umuntu wenkosi yes asimhambiseni ngokuthula okuhle bakithi azilale kuhle bakithi
Edward Nari mina kuthi kulo muntu okuthiwa ngoba uDabengwa ngaqalisa ukwazi ibizo ngengoma khonapha ku early 77 kule ngoma uyayihlatshelwa ngamagerilla yayisithi thumela uDabengwa ayetshela unkomo ukuthi siyalithatha lo nyaka kodwa yena umuntu wakhona sasisazi ibizo kuphi ngaze ngazoba mazi after independence kulapha angaqalisa ukuba mazi khona then lapho khonaphana sesiqalisa ukubala ukubotshwa kwakhe lakomasuku kwazobuya esephumile laphana sesitsho ukuthi hhayi uvele benga ukuphuma kwami ayisuke ukuthi ngikhululiwe ngoba vele kokuqala bengelacala lapha silahlekelwe okukhulu okumangalisayo ayikhona njengemuli yakwaDabula ngoba imuli yezapho kuphela kodwa njengesizwe eseZimbabwe ngoba ngumuntu wayehlanganisa abantu bonke ngumuntu wokuthi kwakulula even umuntu omncane okunganani kwakulula ukuthi afinyelele kuye ayexoxa laye
lo ke labo ke umnumzana Jafet Ndabeni Ncube lomnumzana Edward Nare kunjalo nje inkulungwane zabantu zikhangelelwe ukubuthana enkundleni yeWhite City Stadium kobulawayo lamhlanje umkhosini wokuyavalelisa umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dubiso Dabengwa yena otshone ngeviki edluleyo uDabengwa ubhubhele kwele Kenya ngesikhathi evela kwele India lapho kade siyelatshwa khona uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe uDabengwa uzabekwa emathuneni omndeni wakhe entabazinduna esigabeni semanxeleni kusasa Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka wachasisa okunengi ngombuthano walamhlanje.
Ngale White City speeches ezenziwa. Abantu abazanalo babuDabengwa abatshiyeneyo abamasonto amapolitical party abakahulumende bonke bazanikwa isikhathi sokuthi bakhulume ukuthi kabaloba amazwe njani.
Ibhokisi lakhe lizafika lalo eWhite City.
Ye lizafika ibhokisi bazadlula belithatha ebuseni konyaradzoli eWhite City.
Kuyini elingakutsho kuzulu wakobulawayo ongaba lesifiso sokuzala eWhite City ezevalelisa ubabuDabengwa?
Sithi abantu abame lapho kujayela ukuthathwa khona abantu. Uhulumende ujayela ukuthi wona nxa kule nto ezinje abe la ma-pick up points. Abantu bemalokitshini bayakwazi ukuthi amabhasi adlula ngapha. Amabhasi wonke azasuka ngo-7:15 eCity Hall eqonda eMkuma Township yahamba ethwala abantu bahambise eWhite City.
Uzaqala sikhathi bani umsebenzi uphele nini?
Umsebenzi I think uzaqala ngo-9 kodwa abantu bangaqalisa ukungena egedini ngo-8:00 because amagedi abe sevuliwe.
Kukhona yini selikuzwile ngomongameli Mnangagwa ukuthi mhlawumbe ngafika laye emngcwabeni kumbe aze ebamba izandla?
Hayi, asikezwa lutho. Into esiyaziyo ukuthi kona ngale ntabazinduna lapha angcwatshwa khona kule guest of honor kahulumende maybe nguye upresident asikakwazi basafumbete ngaleyo information asikakwazi utona ngubani ozabuya kanye kanye uzoka ngu-guest of honor.
Entabazinduna ubekwa ngaphi kahle kahle ube lo muzi?
Hayi, bale heroes ekhaya yabo ngathi lapho uvele kungcwatshwa abantu bakibo abakoDabengwa. Sengahamba kabili kathathu ngilaye emfeni zakibo bale ndawo lapho wangcwatshwa khona. Kubhaliwe ukuthi lo wangcwatshwa nini. Mbona abanye baqalisa from 1906 kubhaliwe ukuthi bani baniDabengwa wangcwatshwa lapho ngo-1906. So yinto evele isenzakala ukuthi bangcwatshwa khonapho.
Lo ke ngumnumzana Isaac Mabuka, umgcini sihlalo webandla lezaphu ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Liyanxuswa ke balaleli ukuthi liye enkundleni yeWhite City Stadium lamhlanje lizwile amabhasi ke awabhadalwa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umphathintambo wezemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uzimisele ukuvula amagagasi ukuze kube le misakazo emitsha eminingi elizweni. Umtswangwa ubekhuluma le-committee yedale lephalamende ebona ngokuqutshwa kwembiko izolo. iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umahluli umnumzana Charles Hungwe walile ukupha ibail umnumzana Munyaradzi Kereke oyelilunga ledwale lephalamende wagwetshelwa ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lanhlanu phezu kodaba lokudlwengula umzukulu wakhe oyeleminyaka elithumi lanye. Okwamanje ke kesilalele amazwi awenu lina balaleli bethu eliwathumela ke ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Into engizayitsho nje kuphela ukuthi yazi we are so traumatized sise siyesaba ngisho nokuthi sifake ama audios because sesabela abazali nabafowethu sabachiya ekhaya ngoba lo mbuso kamnangagwa ozithi wona ukhululekile ebantwini bakithi siyakubona ukuthi khona vele abantu bakithi kabakakhululeki ngitsho la kancane kabakakhululeki kusese nje yiwona lwana umbuso kamgabe ongangokuthi laba bantu vele they are sharing whatever they are doing uyabona so ukuthi besitshele amanga bethi bona ye umunye nomunye usekhululekile ukuthi sengatsho ukuthi khona ama experiences akhe anjani empilweni uyabona khonkana ngibona mina kungamanga njalo hlaza thetshoko kuyindlela nje ukuzama ukuhega amazwe omhlaba ukuthi khona bona sebetshintshile bona bengatshintshanga lutho kulokho kusafana nje la kudala uyabona so the best thing nje mina engiyibonayo esizokhululeka ngakhona ukuthi khona sibe le kunjani iJames online leya ebivele ikhona kudala ibuyiselwe sikwazi ukuthi thina njengabantwana bakomthwakazi abantwana basemathebeleleni thine Midlands bezibuse ngoba ever since sazalwayo sizwa kuthiwa kulento okuthiwa uzibuse okuyinto esingayaziyo empilweni zethu mina njengami uzibuse kangimazi yabo
kozo phephela phithina mazimbabwe ngoba eshi ubunzima bukhona ngapha kulendlala ngapha imali kayisebenzi okuthi ngabe bafake ama-US dollar lamarandi kube yikho okusebenzayo ibhondi liphume nje liphume kusale ama-US lamarandi ngoba yikho esibonani kakuyo ngoba indlala ekhona uzakwehluleka ukuthenga i-feeding yenkomo wehluleka ukuthenga i-feeding yakho wena muntu so kulobunzima obukhulu esihlanganene labo ngikhuluma kanje kakula tshani ukuthi inkomo zili inkomo kathezi ziqalisile ukugunda nje phansi ukuthi akusela tshani so i-feeding izothengwa ngani izothengwa njani njengoba kungela lokhuzeni kungela mali uthengise inkomo ngamabhondi uqede lapho ehluleka ukuthenga yona i-feeding ukuthi feeding inkomo ezingu-2 nje kodwa uthengise inkomo eyi-1 so ubunzima kukhona endlala yabantu indlala yenkomo so inkomo zizakufa ziqede laphana wehlulekele ukuthi uzenzeni ngoba nawe vele uzabe ule ndlala yakho nje eZimbabwe sibhekane lokunzima sibhekane lokunzima over mina kamboni ukuthi iZimbabwe izabuyela emuva mina ngikhuluma kanje ngiseZimbabwe ithi iZimbabwe izabuyela emuva kudubeka kuzawutshintsha yini kodwa kangiboni ngoba izinto zikhwela njalo njalo nje akula price control ukuthi kumbele izinto ziyanqandwa ku-price control ukuthi ziyehle zibaleke ukuqansa ziqansa njalo nje angazi ukuthi ibhondi balifaka ye ukuthi liseseyimali nje kumbeni selifana lakudala nje imali yama-bearers check ngoba ibhondi kathesi kubizwa kuthiwe yi-3 rand idola eliyi-1 so uza kuzathengani izisebenzi ziyakhala njalo nje zifola amabhondi
mina ngisebenza kwele South Africa igama ngingu-Rapson Mwale bengivakashele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo ngifike namhlanje ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale Hayi kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile sesiyi $3.50. Hayi kunzima abantu bagcina bengasadli isinkwa yonke into iyakhuphuka.
Ye ku Studio 7 siyangena sibili kodwa ubuhlungu ukuthi siyakhuluma kanje so bayasihleka ukuthi uyabizwa uyakhuluma ngoba into okuthiwa izanu PF vele siyehlulekile totally njalo iyehluleke since ingenileyo khathesi ngabe nje ngabantu abacabangayo bafake imali lekhanda likamqabuko ngoba nguye umuntu walethilizwe kodwa ngokuba umuntu wesindebeleni bakumbokotha sokungani uthi umgabe ngoyabuya lelizwe kungayisikho lokho mina ngusipho moya emvele enkayi south ye ivele enkayi south mina imenga engangigijima ngesikhathi yemdc iqala so khathesi hhayi ngihleli kodwa ngizubuhlungu okwenzakala empilweni zethu ye ngizubuhlungu kakhulu ngoba izanu PF ngokulutha ayisiyo ukuthi iyazwela umuntu ukuthi kuthini loko befike ebhenkini uyafica ukuthi bafuna ukungena phambili babuthi imali baphume bahambe wena uyabe utshona ukhonapho kumbe ulele ukhonapho ngamalayini akhona bona baseke baluthi imali bathathe baphume bahambe loba nguphi bafuna khonokho lokuzinduna kwakhona sokufanana konke ngoba kuyasebenzela iphathina lebusayo ekutshontshayo so akulanto enhlelizweni sesithole nzima bakithi aluba ngabe kuyenzakala ngabe bayavalela ejele bonke bafele phakathi ngoba hayi kwathi kungena umthuli kwathuza vusa ilizwe khathesi nguye selisela lokucina emhlabeni ojigumba sebethule zwi ngoba bona baphiwe izigidi betshontshela abantu sebethule zwi akusela into ekhulumekayo ngitsho zwi songani kabakho ezimbabwe sesidubeka thina ngokusela babo.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayecwayisisa ngodaba lokungenela kukhetho lukamnyaka ka-2018 oluya America umnumzana Robert Mueller uphinde wagcizelela izolo imbiko yakhe yokuthi wayengeke abophise uTrump ngoba kulomthetho olawula ngophenyo olufana lalolu olwenziwayo olumvimba ukuthi engabophi umongameli wesizwe uTrump. Elemelika likhangelelwe ukuswela odokotela lezinye izisebenzi zezempilakahle kuminyaka elandelayo ngoba zisiyadinga amadlelo aluhlaza phetheya. Namhlanje uyiwoza Friday kanje ngitheke ngililibazise ngomdumo we-house music. Unomfundo Mkhize usethulela lolu daba olule ngoma ze-house music.
Weni umuntu ugqugquzela ukuthi aphuphe njalo ekholelwe kulawo maphupho. Abatsha abaningi eMzantsi Afrika baphupha ukuphuma elokishini lobe emaphandleni befinyelele emadolobheni amakhulu afana leGoli, eThekwini loba eCape Town. Njengabo bonke abasakhulayo, uBongani Dlamini osedume ngegama lokuthi DJ Bongs waba lephupho lokuphumelela kwezokulibazisa uZulu. Waqala engu-DJ elokishini leNdengezi eThekwini KwaZulu-Natal. Wasuka lapho waphumelela kwamagama. Khathesi usedume emhlabeni jikelele ngomgido wakhe awubiza Gwaragwara. Ngaphambilini komgido lo omenze wabizwa Mr. Gwaragwara, ubevele sehlonishwa ngesipho sakhe sokushaya isigubhu esijabulisa abalandeli bakhe abathanda ukuzijuxuza. Enye yengoma zakhe ezimlethela udumo ngethi thina sobabili eyathengwa yathola isicoco se double platinum umdumo ka Bongz uchaza esithi House Afrobeats. DJ Bongz usefinyelela iminyaka engamathuma amabili ejabulisa abantu ngeengoma ezichisa isikhotha okwenze wethula amadlalade amahlanu namhlanje udume ngegama Mr. Gwaragwara emazweni aphesheya asemema ukuzojabulisa abantu ngomculo wakhe ebantwini basemzantsi Afrika. UDJ Bongz kade waqala ukujabulisa ngemigido eyahlukene, omunye umgido adume ngawo yivuma kodwa engazange ifike ezingeni legwaragwara esisabalale umhlaba wonke.
Engasasa engavuka nje abantu kubhizi abantu bekufonela kuthiwa yibo wazayenza indaba bonke sithi indaba yani seyinako bengisendela u-Ryan Shepherd mara emva kwalokho wonke umuntu mdayela livele
usiyarmonecharles
Tambino naye uyenzile so baningi nje abayenzayo.
Belungabuthelezi uhambo lwakhe, ubuye wabhekana lenkinga ezithize empilweni yakhe. Udlule ebunzimeni bokushawa isifo se-stroke, walahlekelwa yimali eningi, wabanjwa ngamandla ukuthengisa inkampani yakhe yomculo eMabalabala Entertainment. Laloba ebhekane lobunzima, utshengisa isibindi sokumelana lezivunguvungu, njengokusho kwenye yama-album ethi Survival of the Fittest. UDJ Bongz uthi kudinga isibindi kunoma ubani ukushiya lapho usujwayele khona, ikakhulukazi uma ungusaziwayo ezweni lakho. Uyazibuza ukuthi ngabe bazongamukela na?
Abamuntu uyivalela, uyivalela eshopini, yabo uyivalela eshopini nasisi. Abakhululeke nje baphume baye ngaphandle, bazona ngaphandle, kuyenzeka le.
Ungamlandela uDJ Bongz kwizinkundla zokuxhumana kuTwitter @DJ_Bongz. Utholakala njalo kuInstagram @DJ_Bongz_Gwara_Gwara. NginguNofundo Mkhize, ngimele iStudio 7, ngiseWashington DC. Ngithi libe lempela viki elishukela.
Just
siti gwara gwara siphinde siti vosho yebo ke njengoba kuyi Friday ayihoza Friday hayi ingoma emnandi ingoma ka DJ Bongz sigcibela ke uhlelo lwethu siyabonga Nomkhize Mamkhize siyabonga kakhulu hayi igama lami ngu Chris Gande ngiyalivalelisa asidibaneni njalo kusasa kodwa kusasa sidibana ngo 7:30 hatshi ekusena sikho siyabonga.